Abasakhulayo bathi bazaphuma ngobuningi besiyavotela labo abababona bezathuthukisa impilo zabo lokuba khiphe buyangeni abakibo okwamanje. Omunye osakhulayo waseJambesi eVictoria Falls, unkosikazi Thubelihle Ndlovu, uthe abatsha kumele bakhethe abantu abazamela izifiso zabo kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
We need to look at what the person has to offer. Umuntu uthi engangena uzawayenzelani. Ungavoti ukhangele ukuthi iparty leyi yenza ukuthi iparty leyi inje, but khangela umuntu.
Omunye njalo osakhulayo waseZimbabwe kodwa ohlala kwele South Africa, uMnumzana Bhekimpilo Ncube, uthi ontanga akumelanga behlutshwe ngabantu bokuvotela ngoba basegcekeni njengamadolo embuzi.
Okumele kukhangelwe ngontanga kulula kakhulu ngoba sibona ukuthi izolo sithenziswe into eziningi ngabaphetheyo ngesikhathi bekhankasa, kodwa bathe sebengenile abasazanga basinika lolo jinja okade silidinga. Ontanga kathesi kumele baqonqoselwe ukuthi kumele kube lotshintsho. Lolo tshintsho selungaba khona kuphela nxa singazama ukunika ithuba laba abatsha ukuthi mhlawumbe bona sebengasethulela lolo tshintsho okade silidinga ngoba laba sebeyehlulekile.
Unkosikazi Sithe Dube, umama osakhulayo waseHarare, laye uthi usukisela kumongameli kusiya kukhansela kulomsebenzi omkhulu ofuna ukwenziwa ukuze impilo zabantu zibe ngcono.
Thina sikhangele ukuthi sesilungisele izinto ezinjengokukholektha izibi. IHarare siphonguba yibhoti yodolobha. Then employment civil ukuthi sithole lathi imisebenzi. Sikwanisa ukudla, sikwanisa ukuthola lapho okuhlala khona, lathi simphuve impilo zethu. Nokuthi ukuthi sibe silokhu sistruggla njengalokhu esikwenzayo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Elton Ziki, uthi okumqotho okufanele kukhangelwe ngabasakhulayo nxa sebekhethe inkokheli zabo yikuba ziyathanda ilizwe lazo na kumbe ziyaxega lapho.
Izinto ezintathu lezi zifunthi abantu abasakhulayo bebona ukuthi bakhetha njani. Bakhetha umuntu othanda ilizwi, bakhetha umuntu okwazi akwenzayo, bakhetha umuntu okuthi nxa kungaba lodubo kumbeni lento efunthi bayikhangele umuntu lo bayenelise ukufika kuye bengela ukuhlupheka ukuthi bengamthola ngaphi.
UMnumzana Methuseli Moyo ofundisa ekolishini leNational University of Science Education, NUST, uthi abatsha kumele bakhethe abantu abathembekileyo, hathi ababathengela utshwala lezidakamizwa.
Abatsha yibo abalekusasa esesekhona, yikho ke nxa bekhetha kumele bekhangele umuntu ukuthi ulobuqotho yini, ngumuntu othembakalayo, ngumuntu olobukhokheli ongamanyanisa athuthukise indawo. Bakhangele futhi ukuthi uthatha njani ubuntu bakhe, bengagijimeli ukukhetha laba ababathengela utshwala, bebathengela okudakayo, bebathengela ukudla, ngoba lokho kuyaphela ngale kululama.
Omunye osakhulayo owake wamela iZimbabwe enhlanganisweni yeWorld Federation of United Nations Association, uMnumzana Makilio Maphumo, uthi abanye bakhe abasakhulayo bengakhethi inkokheli bekhangela ukuthi bavela kubandla liphi lezombusazwe.
Indaba yonale development ukuthi umuntu uyayizwisisa njani i-community yakhe, uhlala ngapho, uvela ngapho, even nxa ngowe-CCC kumbe MDC kumbe ZANU-PF, nxa ekhulume into ezokuthi siyazizwisisa thina abantu and siyamazi ukuthi umuntu lo uyasebenza, hayi lokho kwamaphathi mina ngibone kule ndaba.
Imizamo yokuthola inani labatsha asebebhalisile ukuvota lonyaka ibe liphutha ngoba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ingazange iphendule isicelo se-Studio 7. Abanye abamele amalungelo abatsha bathi abasakhulayo kumele baphume ngobuningi ukuyavota, hathi ukukhala ezimathonsi kusasa sebesize impumela akade bengayifuni. Abanye njalo bathi akumele abasakhulayo bathiwe njengamagundwane ngoba imilomo yalabo abafuna ukuvotelwa ingagcwalelwa mfula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.